So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 8 kuNhlangula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Abahlali bakobulawayo bathi lanxa besamukela ukubunjwa komthetho ozakwenza kube lekhomishini ezaphenya amacala okuhlukuluzwa kwabantu elizweni, ziningi iziqondiso zokusebenza kwawo okufanele zibe yingxenye yalo mthetho.
Sifisa ukuthi ikhomishini yona leyi ibe very very independent. Asibafuni obrigadier, asibafuni amapolisa, asibafuni phakathi.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi sebehlalela evalweni ngenxa yezehlakalo zokubanjwa inkunzi izigebengu ezihlome ngemibhobho esezibhahile kuleli dolobho.
Izigebenga lezi seziyandile sibili lapha livikileyi leviki eliphelileyo. Sibesisizwa nje ukuthi behlaselwa izigebengu zihlasela sibili okwamagama.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethekelele iziphathamandla ze-MDC ezisanda ukukhululwa entolongweni ye-Glenview eHarare namuhla. Abalwa kumpi yenkululeko bekuviyo leZipra sebekhuthaze abanye babo ukuthi bebhalise ngobuningi kuluhlu lwamabizo alabo abalwa kulimpi ukuze bethole inzuzo. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kuwona lo msakazo. Idale lekhabhinethi selengezelele ngamanye amaviki amabili ukuvalwa kwedolobho leKwekwe nge-lockdown ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 kulandela ukukhuphuka kwenani labantu asebehlaselwe yileli gcikwane kulelo dolobho. Abantu abangamachumi ayisikhombisa 27 kanye labantwana babikwa betholakale belaleli gcikwane endaweni yokulondolozwa kwabantwana eMary Ward Children's Home eKwekwe kuThange. Kulabanye eKwekwe asebetholakale belomkhakha wegcikwane leli owatholakala kwele-India. Ngokusenjalo, umlilo ubikwa uchise indawo lapho okuhlala abongi, odokotela labanye abasebenza isibhedlela seKwekwe General Hospital, impahla zabo zonke zachabalala. Isehlakalo esifanayo sisanda ukwenzakala isibhedlela sempilo kobulawayo. Kunjalo nje, umbiko oyethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo luveza ukuthi abantu abangamachumi amane lasitshiyagalolunye 49 sebehlaselwe ligcikwane le-coronavirus, watshona abahlanu. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo lafika kumachumi afika phose inkulungwane ezingamachumi amane 39,238, wabhubha abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,611. Asebemukele umjovo wokwenqabela leli gcikwane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 688,696. Abahlali bedolobheni lakobulawayo bathi bayakwamukela ukubunjwa komthetho ozakwenza kube lekhomishini yokuphenya amacala okuhlukuluzwa kwabantu elizweni. Kodwa abanye bathi umthetho lo kumele uphawule ukuthi ngobani abazakuba ngamalunga aleyo khomishini, njalo abafakazi bazavikelwa na. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikomiti yedalela iphalamende ebona ngezomvikela ibikobulawayo namhla iqhuba lomhlangano lapho abaphatheke kuwo abathe kubalulekile ukuba ikomiti enjengaleyi izimele yodwa ukuze kube lokwahlulelwa okungelabandlululo. Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo oluntu ugcizelele lumbono.
Sifisa ukuthi ikhomishini yona leyi ibe very very independent. Asibafuni obrigadier, asibafuni amapolisa, asibafuni phakathi. Njalo sikhangelele ukuthi nxa amapolisa lawa engaba esetshenziswa khonapho asisoze sikhululeke ukubika inhlupho zethu sengirejiwe ngirejwe ipolisi noma ngirejwe isihlobo sepolisi senzeka kwesaba ngoba vele ipolisi alikhona apho lizabe lingihlukumeza njalo sikhangelele ukuthi icala leli lingaze libe le 15 years umuntu angazizwe sefuna ukuyalizipota ayiripota ngesikhathi sakhe livulwe.
Umnumzana Shelton Sugar Teno osakhulayo uthi abatsha kumele bephiwe ithuba lokuphatheka kukhomishini ebunjwayo.
Sizafuna ukuthi lathi sithole i-3/4 yokuthi lathi ontanga siqualify ukuthi lathi sirepresentele kukhomishini laphana besirepresent abanye bethu lapha koBulawayo. Singaze uyiliphi bandla liphi bandla kodwa siyazana iy'hlupho zethu njengabo youth ziyafanana.
Unkosikazi Sukoluhle Mhlanga omela abakhubazekileyo ekunhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe uthi abakusimo esifana lesakhe kumele bephatheke kule imihlangano ngoba labo bezothola bephakathi kokuhlukuluzwa emphakathini.
Uhulumende ufisa ukuthi abhale ama-bills abe esiza anjengaleyi yanamuhla ebesilayo Independence Commission abhale ngama-languages that are friendly to us as the disability fraternity. Yithi kakhulu ama-victims of GBV, victims of abuse endaweni ezihlukeneyo. So kungaba mnandi ukuthi lathi sithi ukuphatheka endaweni.
Umnumzana Levi Mayihlome owayeyisiphathamandla sebutho njalo engumgcini sihlalo we-Committee ye-Defence, Home Affairs and Security Services uchaza injongo yalo ngalomhlangano.
Sibe laba singamakomiti amathathu sine iParliament. I-Committee ye-Defence, Home Affairs and Security Services, the Committee of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, the Committee of Peace and Security of the Senate. Sibuye silandela isisekelo sombuso welizwe, i-Constitution, Section 210. Othi yena kuzafanele kube le independent complaints mechanism yokuthi nxa abantu belensolo ngokuhlukuluzwa owenziwa ngamasosha namapolisa benze njani ukuthi izikhalazo zabo lezi zilungisisiswe. So besizelalela abantu ukuthi bathi msilandela i-section 141 ye-constitution yeZimbabwe.
Uqhubeke wathi abantu yibo okumele batsho imbono yabo umthetho ungakabunjwa.
Besizelalela abantu ukuthi bathi msilandela i-section 141 ye-constitution yeZimbabwe ukuthi nxa kubunjwa umthetho we-parliament kumele i-parliament ibuye ebantwini izekuzwa ukuthi abantu bona bathini ngalowo mthetho. Besizekuzwa imbono yabo sibhodela ama-provinces wonke angu-10. Thina lapho siqalise eMathebeleni North namhla sikobulayo kusazo siye eMathebeleni South. Sizwa abantu ukuthi bona bathini ne-proposal late draft bill esifakwe eParliament.
Imihlangano le iyaqhubeka elizweni jikelele njalo abanye sebegcizelele ukuthi kufanele ikhomishini ezabunjwa icubungule ukuhlukuluzwa kwabantu kusukela kudaba lwegukurawundi kuze kube lanamhla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wethekelele iziphathamandla zebandla le-MDC ezisanda ukukhululwa entolongweni ezivalisa umnumzana Last Mayenga Hama lomnumzana Thungamirai Matsokere. Ababili laba bavalelwa esitokisini okweminyaka yesishiyagalombili kodwa umthethwandaba we-Supreme Court ngeveki edluleyo ubathole bengalacala lokubulala ipolisa. Bathi balakho ukumangalela uhulumende ngalolu daba bedinge inhlawulo. Umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Chamisa ugcizelele ukuthi ngempela uChamisa ubelokhe esemhlanganweni lalaba ngesikhathi sisiya emoyeni. Iziphathamandla zenhlanganiso yeZipra Veterans Association sezikhuthaze abalwa kwimpi yenkululeko bekuviyo leZipra ukuthi bebhalise amabizo abo kuluhlu lukahulumende ukuze bathole imali zepension nokunye okutholwa ngabalwa kulimpi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngocweleyo.
Isikhulumeni sanhlanganiso umnumzana Pastor Magwizi uthi phezu kwalokhu isicelo abasiletha phambi kwedale lephalamende enyakenye esekuba imali zabo zengezelelwe sesizafezeka. Uthiningi labalwa impi inkululeko bekuviyo leZipra kabazange bathole ithuba lokuphiwa imali ezatholwa ngabanye babo ngomnyaka ka-1997 ngenxa yobandlululo lokuswela ulwazi olweneleyo. Umnumzana Magwizi wazise abanye abalwa impi inkululeko ukuba umthetho ababecele ukuba ulungiswe edaleni ephalamende uzalungiswa.
Isinqumo lesiyana esasisingenele ephalamende sokulungisisa umthetho wabalwayo empini okuhlanganisa ababencedisa ababe phekela lababe phethe imbhobho isuthutsha yikho ke kuyaxwayiswa abantu bonke ezindaweni zonke ezehlukeneyo ukuthi baqaphelise ukuze bayebhalisa ezindaweni ezehlukeneyo lapho abazatshelwa khona. Khona kuzalandela ukucubungulwa kwakhona okuthiwa yi-vetting.
Uqhubeke ethi bayakwazi ukuba kulodubo lwabantu abaqamba amanga ukuba balwa kulimpi esithi uhlelo lolu luzakhangelisisa konke lokhu.
Abanye bazazama ukuzinceda bazingenise bona phakathi komzabalazo bona babe ngekho ngesikhathi senu. Kodwa ke konke khona lokho kuzakhangelwa ngezigaba ngezigaba lapho kuzabe kusenzelwa khona ukucubungula kwakhona esithi ngama-vetting centers. Yikho ke abangaphandle kwelizwe nalabo bonke abanye abakhona lapha siyaxwayisana ukuthi asiphathekeni kakhulu ukuze thina sonke sithole ukutholiswa inzuzo zethu ezifaneleyo.
Ingcwethi ecubulana ezombusazwe uMnumzana Blessing Chidoni uthi ngempela kumele abalwa impi yenkululeko bathole usizo.
Ngibona kuyinto e-right elungileyo ngoba sibona abanye benikwa bethola futhi ama-fruits of independence from 1980 abanye lokhu behola bakhona lokhu behola so labo bajustified ukuthi bethole i-portion yabo.
Kodwa unkosikazi Pensions Chitole phathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi lokhu akumelanga kuqhubeke kusenzakala.
Sihashi akumelanga bephiwe imali cause taking for instance I think eZimbabwe so ngathi sesalwa izimpi eziningi from ama situations from situation ka 2000 situation ka 2008 to ama violations athe senzakala ngo 2018 2019 it seems like every Zimbabwean walwa impi. So if bona kumele bephiwe izimali, that means every Zimbabwean citizen like kumele ephiwe lokhu zenini ebe compensated.
Kuncwadi abayilobele idale ephalamende abakuzipra bathi bafuna ukuba uhulumende abuyisele impahla eyathathelwa ibutho leli leZipra ngesikhathi segugrawundi. Bathi njalo bafuna ukuba bahlonitshwe ngendlela uhulumende ahlonipha ngayo abalwa impi bephansi kweviyo lezandla. Abalwa kumpi enkululeko kwele Zimbabwe bazinkulungwane ezifika amathumi amathathu lane 34,000 tholakala kuviyo leZipra lezandla. Lanxa ibutho lezandla lalinabancedisayo abaziwa ngokuthiwa ngomjibha labochimbwido kuZipra kubikwa kwakungela abantu abafana lanabo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abatsha abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu elizweni bakhuthaza ontanga ukuthi bephatheke kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe ezigoqela ukuyobhalisela ukuvota. Unkosazana Natalie Mbewi owenhlanganiso yeZim Rights utshelela umsakazo wokuthi kuqakathekile ukuthi abatsha baphatheke kulezi nhlelo ukuze izifiso zabo zokuthuthukiswa kwabatsha elizweni zihlonitshwe. Okunenga lolu daba asikuzweni kwingxoxo uMichael weStudio 7 ayiqhubele unkosazana Mbewi.
Uhlelo lweZim Rights Youth Zone luhlelo olwaphuma ngemva kokubana abakhokheli bebahlala phansi babona ukuthi hayi abancane kabakho endabeni zelizwe. Ngakho ke baphuma lohlelo ukuthi basifundise basitshele amacebo sikhokhelelwa ngabafundeleyo esingathi ngama-specialists. Luhlelo olukhangelele ukubana abancane bathole ama-posts bakhokhele uhulumende.
Kuyini okwenza ofisa ukuba yingxenye yalolu hlelo?
Uyalibona ikhandlela, ikhandlela siyalilayitha ukubana sibone. Ma sibona laphana ikhandlela lokhu liphela kodwa thina sinjani sikholisa ukukhanya. Lakho kunjalo nxa ulwela amalungelo abantu kumele ufake abantu kuqala. Ngakho ke mina okwangenza ngafisa lami ukubana ngibe part of ihlelo lenye yokuthi ngananzelela ukuthi thina abasakhulayo silenhlupho eziningi njalo singathula sonke akulo zasikhulumela. Bayatsho amaNdebele ukubana umntwana ongakhali ufele embelekweni. Singayekela ukukhala ngiza kufa bazabakwazi njani ukubana ngifuna izinto ezinjengakhuluma.
Sikhangele okwenzakalayo kwele Zimbabwe amalungelo abantu alokhu eqhubekela phambili engahlonitshwe. Abantu abasakhulayo badlala indima enjani ekuqedeni kwalolu hlupho?
Abasakhulayo sidlala indima enkulu ekuthini ilungelo zethu zibe khona. Thina abasakhulayo ithe sithunywa ukuthi hambe yenza lokhu, hambe yenza lokhu, hambe yenza lokhu. Ngakho ke ngithi mina nxa ngikwazi ukubana amalungelo ami kanje angeke ngivume ukusetshenziswa ngomunye umuntu. Yilami ngizayinelisa ukuzicabangela ngedwa ngibone ukuthi hayi kumele ngithathe isinqumo lesi lalesi lalesi.
Siyabona ukuthi uhlelo lolu lupha abantu abasakhulayo abadabuka kwele Zimbabwe ithuba lokuthi baxoxisane nabasakhulayo abadabuka kwamanye amazwe, ikakhulukazi lapha kwele Melika. Ithuba leli lizakusiza na ikakhulukazi wena njengosakhulayo?
Mina ithuba leli liyangisiza. Ngikhuluma nginje ngayingumuntu olenhloni vele ngekakhuluma evini engikwenza kathesi. Kodwa ngemva kokubana ngixoxisane labanye ontanga bami, labanye abancane kulami ababenjela ukuthi hayi sisi ungayenza kanje kuyaphumelela, yikho ngikwanisa ukukhuluma kathesi. Ithuba leli lizayenza ukubana sithathe okuhle abakwenzayo sizokufaka ngapha eZimbabwe, labo bathatha abakubona kubayenzile lokuhambise ngayo. Ama-youth singabambana ngenhlelo lezi esizenzayo, akulamuntu ongasishekha khaya simile siqonde sathini da.
Siyabona ukuthi uhlelo lolu lujonge ukwenza ukuthi abantu abasakhulayo bangene ezikhundleni. Isikhangelo okwenzakalayo ku-social media sabona abantu abasakhulayo ebekhuthaza ontanga ukuthi baphume ngobuningi babo beyobhalisa ukuthi bayovota.
Chasisela abalaleli ukuthi kungani kuqakathekile ukuthi abantu abasakhulayo baphatheke kulezi ndlela.
Ngikhumbula ngisakhula kule ngoma eyayilamabala athi asambeni siyevota sivotele inkululeko. So singathathana thina ma-youth njengoba sivele sibaningi udlula wonke umuntu. Singavotela sivotele inkululeko, sithuthe sesile nkululeko yokuthi sesifane sesile msebenzi asatshontshi. Sesile msebenzi asatshontshi shona sibhizi vele sesithuthukise iZimbabwe njengoba sile njongo ezifanayo. Singavota ukuthi konke sikufuna kunembi wakhona kuzazwakala. Njalo ke nxa sokubhalwa ke leyo constitution leyo ini kebe kungokwethu. Ngokwethu kwenziwe ngokwama-youth, kwenziwe ngama-youth, kulama-youth phakathi.
Lo nkosazana Natalie Mbewe owenhlanganiso yeZim Rights obexoxa ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7.
Yebo, mthoba komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esililethulela maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha ngohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu ijekiseni elivikela i-COVID-19. Sikhangela njalo imisebenzi eyenziwa ngabatsha ekuqedeni udubo lwenkohlakalo kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike ngo-8 ntambama khonapha emsakazweni We're
2-7. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amakomiti amabili awedalele Senate eMelika ethule umbiko namuhla ochasisa ngokwehluleka kwabezomvikela ukwenqabela ukuhlaselwa kwesakhiwo se-US Capitol eWashington DC ngozibandlela odluleyo. Umbiko lo uthi kwakungasekuhlasela lesi sakhiwo kuphela kodwa kwakuyikweyisa intando yabaningi. Umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris uthi uzacobomula umlando welizwe leMexico kulesi sigaba emhlanganweni wakhe lomongameli Andres Manuel Lopez Obrador walelo lizwe namuhla ngemva kokuhlangana leziphathamandla zeGuatemala okuyingxenye yohambo lwakhe kulandela ukukhuphuka kwenani labantu abachapha umngcele besiya kwelemelika. Umkhokheli weNorth Korea uMnumzana Kim Jong-un ubesemhlanganweni izolo nabacebisi bakhe becubungula inhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe leli phambilini kombuthano webandla elibusayo kulelo lizwe. Umsakazo kahulumende weKorean Central News Agency uthi uMnumzana Kim uchasise indlela azaguqula ngayo impilo yabantu njalo akhuphulele umnotho welizwe. Osomabhizinisi bakoBulawayo bathi sebehlalela evalweni ngenxa yezehlakalo zokubanjwa inkunzi yizigebengu ezihlome ngemibhobho esezibhahile kuleli dolobho. Untungameli Nkomo weStudio 7 usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Izolo idolobho lakoBulawayo belisaziwa ngokuthula kodwa namuhla seliphenduke laba inkundla yezigebengu ezibamba inkunzi ngezibhamu ngitsho libalele kungabi indaba zalutho. Lokhu sokubangele ukuthi amapolisa ethule umthetho ovimba abantu ukuthwala izikhali ezifana layo imibhobho, ingqamu, amarekeni, imikhonto, induku, amahloka kanye lamabhemba okwenyanga ezintathu ezilandelayo. Kumaviki asanda kwedlula, amasela agqekeze kwesinye isitolo esithengisa utshwala e-Ascot adubula owesifazana owayesebenza khonapho wafa. Abahamba njalo imota ethwala imali yesitolo zakoChoppies eParklands athatha amatrunki ayisikhombisa egcwele imali. Ukubala izehlakalo lezi ikuthanda. Ngolwesihlanu, izigebengu zibambe igalaji lakoFlo elithengisa amafutha ezimota eTshabalala zadubula isisebenzi salimala kakubi. Usomabhizimusi wakoBulawayo, uMnumzana Bhekimpilo Sithole, uthi akusasebenzeki kuleli dolobho.
Izigebenga lezi seziyandile, seziyandile sibili lapha iviki leyi leviki eliphelileyo sibe sisizwa nje behlaselwa. Ngacabangela nje ukuthi kwesinye isikhathi ngabahlwana bethu esiphila labo lapha eZimbabwe, abanye bangaphandle kwelizwe, bathatheka kakhulu nxa ukuthi eZimbabwe lapha kusetshenziswa i-US dollar.
Amazwi kaSithole agcizelelwe ngomunye njalo usomabhizimusi ongumqondisi wenkampani ye-United Refineries uMnumzana Busisa Moyo, yena othi lobugebengu bokubaza amaphepha sobubhahile. Nanku inkampani yakhe itshayiwe nje kunsukwana ezedluleyo.
Thina njengaba-United Refineries ube lomunye lapho ubuye esithi uyathwala izinto, wathutha impahla, wathutha impahla. Ama-documents asinike wona akade ingelamqotho, kodwa akade kungananzeleleki ukuthi amaphepha asinika wona akayisiwo maphepha asemthethweni. Waqukula sibili impahla, sathi ngemva kwamalanga amalutshwane sasezwa kuthiwa umuntu lo vele kasabonakali lamafoni, akasaphenduli. Bekumele adelivele impahla lezi. So ngibona ngani impilo zabantu, ubunzima lobu obomkhonomi sobufike esigabeni sokuthi abantu sebebona ngani hayi kungcono bayenze ubutsotsi, ubugquluva, lokugqekeza, lokutshontsha nje.
Ingcweti kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko uthi nxa ubugebengu lobu bungaqedwanga ngokuphangisa, bulakho ukuxotsha amabhizimusi koBulawayo.
Nxa ungalungiswanga ngesikhathi esifitshane esilandelayo, sabona ukubana amabhizinisi amaningi la abamba ikeshi azabe vala amashophu koBulawayo, kumbe intengo zabo zaba phezulu ngoba bazabe sebefactor in iprice yokusecure indawo yabo. Kwabuild amacost ukwenza indawo ebe le crime enjengayethu, ngoba kade sinanizela ukuthi amashopu sokufuze abe lamakamera, sokufuze abe labo security abalompopo, sokufuze kube lezinje. Ukubeef up isecurity yena kukhoza amacost okwenza ibhizinisi, okuzatransforma ukuthi la amacost azafakwa kuprize ezathengwa yimlawe abathengi.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngumoyo, yena othi kumele umphakathi wonke abambe iqhaza kudingwa indlela zokuqeda ubudlova lobu.
Kumele sixhumane lamapholisa yethu lalaba abakhangele indaba zokuphathwa kwedolobho. Kumele sixhumane labo sisebenze siseduzane, ngenxa yokuthi into le ingenza ukuthi amakhampani avale lokuvala. Lamabhizinesi uthola sethutha lapha koBulawayo siya kwezinye indawo kungani kungcono, ngenxa yokuthi ukusebenza endaweni enja sikujwayelanga labantu abakujwayelanga.
USithole laye ugcizelele kulokho.
Silandele ama tips esiwaphiwa ngamapholisa ukuthi hey, izigebengu ngabase zifikile ungaresisti. Vumela kazithi zifuna imali ubanike leyo mali. Njalo siyacela sibili esikuna engunanzelelayo kakhulu ukuthi izigebengu lezi njoba ngisithi ukuthi zikhona ku public, siphila lazo, silala lazo, ziyaziwa. Into esuka isihluphe kakhulu ukuthi singeza
senza njani ukuthi amapolisa ebe kwazi ukuthi iziphi ezigebengu ngoba into esihlangana layo kathi sibaba Nkomo uyakwanisa ukuthi ube unike i-tip unike amapolisa i-tip amapolisa asekhona kulezi insuku lawo futhi engathanda imali ugcine se-expose ukuthi hayi umuntu olithengisayo ngubani but loba kunjalo sizama ukuthi akube lawo ama-suggestion boxes
Isikhulumeli samapolisa kobulawayo umnumzana Abednego Ncube utshele inkundla yesayithi ukuthi izibhamu ezisetshenziswa izigebengu lezi zingeniswa elizweni ngaphandle komthetho zivela kwamanye amazwe angawaqambanga ngamagama. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington imi uNtungami Linkomo.
Inhlanganiso yeAmanzi Mathebelele and South Cooperative eyayibhadalisa amalunga ayo aseSouth Africa imali kusukela ngo-2019 ukuze agejelwe imigodi yamanzi emzini yawo kwele Zimbabwe isize yenelisa ukuthenga imota yokugebha imigodi enye ethwala idiesel lenye eyokuthwala omanjinela. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngemva kokulinda umnyaka wonke amalunga eAmanzi Mathebelele and South Cooperative athabe amanzi nte esithi iphupho labo lokuthola amanzi seliseduze lokugcwaliseka. Omunye wabomanjinela balinhlanganiso umnumzana Mthandazo Nyathi wethulele amalunga la indaba ezimnandi eJohannesburg ngempela viki.
Ukuthi sokuyindaba yokuthi imoto zihambe leli ibhathi leli abangalaziyo leli ibhathi elathengelwa ama-technician yethu iphelele le nto iyakhona ukugubha 300 meters zebhathi la ithenga yethu angithi nayo iphelele sesilungele ukuthi asike sithathele lezi zinto ziyekha.
Ngokwamanje lenhlanganiso isilamalunga edlula amakhulu amane 400 adabuka endaweni esijeneyo esabelweni seMathebelele and South. Ilunga ngalinye lingene kulenhlanganiso ngamaranda ngamakhulu amahlanu 500 rands kanti ukuze umuntu agejelwe umgodi udingeka amarandi azinkulungwane ezilithumi lasikhombisa 17,000. Umnumzana Brian Ngwenya owasekulilima uthi bathabe kakhulu ngokwenziwe inhlanganiso yabo le. Lokhu kugcizelelwe umgcini sihlalo wamalunga ahlala ebulilima umnumzana Mzwanyana Moyo.
Namhlanje siyakhipha isaga sesindebele sithi amagundwana amaningi awana mlindi. Sifake sesikhalange sithi shinyinyi babili komba ugatsho umuya. Siyabonga kakhulu Mathi South ngesebenzile zithi nje. Wonderful, siyabonga kakhulu.
LaseGwanda uBishop Adonija Mabusa laye uthi sebelindele ukugejelwa emigodi.
Siyabonga kakhulu into esiyenzelwe emanzi Mathi South i-leadership yethu kuyatshengisa ukuthi ukubambana kwabantu kwezizinto ezimangalisayo sihappy kakhulu ukuthi silapha namhla sizobona imota zethu zizasuka ziye ekhaya amanzi ayenza amajawunda.
Unobhala wanihlanganiso umnumzana Thuso Moyo uthi bekuyindlela engelula. Uthi benelisile ukuqeqetsha abafundi ababili abasekolitshini okuyibo asebesebenza umsebenzi wokuhlola indawo ezilamanzi besebenzisa ubucwepheshe besimanjemanje.
Siyanibonga lonke bantu bakithi. Uma sihlangene singabantu sivumelana singabantu kuyokwenzeka. Siyazi ukuthi kube nzima kwabanye abalahlekelwe ngemisebenzi ngendaba zabo COVID-19, abanye kwaba khona ama lockdown iproject yethu yangathi ithanda ukuphazamiseka kakhulu. Kodwa ke ngokufisa nangokuzimisela sikwazile ukuthi sikwenze lokho kuphumelele noma ngabe kusimo sinzima kunjalo.
Ukuthi bakhangelele ukuthi lezi moto zilubhekise ekhaya kuliviki umsebenzi wokugebha imigodi uhle uqale ungakaphoziswa maseko. Wengeze wathi sekulendaba awezedlula amakhulu amathathu lapho osekuhlolwe khona kwalungela ukuthi kuqale ukugejwa imigodi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abalwa kumpi yenkululeko bekuviyo lezipha sebekhuthaze abanye babo ukuthi bebhalise ngobuningi kuluhlu lwamabizo alabo abalwa kulimpi. Osomabhizinisi bakobulawayo bathi sebehlalela evalweni ngenxa yezehlakalo zokubanjwa inkunzi yizigebengu ezihlome ngemibhobho esezibhahile kuleli dolobho. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Dimi Usthandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.